So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-24 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usevalise ezinye izikolo kwezinye izigaba walungiselela indawo zokuphephela ngoba kusesatshelwa ukuthi izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingana lamuhla. Amabandla ezombusazwe asiphoselana amazwi aqatha phezu kokududulwa kwabathengisa esitaladeni koBulawayo.
iZANU-PF ibamba abantu ngamandla ibatshela ukuthi bethenga amakhadi eZANU-PF ibatshela ukuthi beregister ukuvota kuward 1.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi akusilo qiniso.
iZANU-PF kayithathi imali ebantwini abathengisayo, abantu babhadala ekhansilini, yiyo kuphela elemvumo yokuthatha imali yabantu abadinga izindawo zokuthengisa.
Agambe ukukhekelezwa kwelizwe leZimbabwe ngomkamongameli weleMelika unkosikazi Jill Biden obekomakhelwane eNamibia kungakusitshone.
Sinanzelele nje futhi ukuthi wonke la amazwe afake abaholi abakhohlakali baseZimbabwe unsinyo lolabalwenzileyo abalivakashelelani lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usevalise izikolo kwezinye izigaba zelizwe walungiselela indawo zokuphephela ngoba kusesatshelwa ukuthi izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingana lamuhla. Ezinye indawo zokuphephela esigabeni seMatabeleland South izikolo, amaklinika lezinye izindlu. Iphephandaba leHerald lithi izikolo zezigaba eziyisithupha ezibalisa iManicaland, Maswingo, Matabeleland South, Mashonaland East, Mashonaland Central leHarare abantwana abayi esikolo lamhlanje, kodwa abamaboarding baza kuba behlezi ezikolo bengafundi besesindlini. Abantu abathengisa ezitaladeni sika 5th Avenue koBulawayo ababikwa bevale bevela kwezinye izigaba zelizwe njalo besekela ibandla leZANU-PF babikwa besethesa icala ibandla leCCC ukuthi yilo elikhuthaze amapolisa ukuthi aqothe abathengisayo laba. Kubikwa kulimele abanye abathengisayo lamapholisa kamanisipala. Isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesi Sampofu utshele iStudio 7 ukuthi abanye abathengisayo laba balala ezitaladini okuyikwephula imithetho yaleli dolobho, yikho bedudulwa. Uphinde wathi balethemba lokuthi umkhankaso abawusungule izolo wokududula laba bantu uzaphumelela. Isikhulumeli sebandla leCCC koBulawayo umnumzana Swithan Chirodza utshele iStudio 7 ukuthi akusilo qiniso okwetheswa icala ibandla leCCC ngoba uhlelo lokududula abathengisayo laba lwasungulwa nguhulumende.
Ilunga leZANU-PF lo minister we small and medium enterprises development uThembiso Nyoni watshela amapholisa labo makhokhoba abe city council ukuthi bekhiphe abantu abathengisayo esitaradeni. Ukhona odujuliweyo, abantu abeZANU-PF sebezama ukuthi begcone iCitizens for Coalition for Change besithi yiyo ebangele lokho. Lokhu siyakwala, thina silamandla okutshela amapholisa ukuthi abe lodlame kuZulu. sila ministry esi controlayo engayenza ukuthi abantu besuse ezidaradeni kinesila ngamakhansela njalo amakhansela yethu kavuma ukuthi abantu bekhitshwe ezidaradeni into esikhona nje ukuthi iZANU PF iyakhampena iZANU PF ibamba abantu ngamanda ibatshela ukuthi bethenga amakhadi eZANU PF ibatshela ukuthi beregister ukuvota kuward 1 iZANU PF ifisa yona ukuthi abantu bakobulawayo besole iCitizens Coalition for Change iZANU PF ifisa yona ukuthi abantu bakobulawayo bethelele iCitizens Coalition for Change libe libandla elisolwayo kodwa lokho akusoze kwenzakale ngoba abantu bayazi mhlophe ukuthi iZANU PF yela manga abantu bayazi mhlophe ukuthi iZANU PF iyo ethume omakhokhobo ukuthi bakhiphe abantu esidaladeni
sizwa kuthiwa kukhona ukungezwani phakathi kwamapolisa kamanispala labantu bona laba kade betshengisela bathini kathi ngodaba lwamapolisa la
yawuzange kube lokutshengisela into eyenzakeleyo ukuthi amapolisa awe riot labo makhokhoba babambeni lamhla basusa abantu esidaladeni ku 5th Avenue into esuka yenzakala kwaba lelunga leZANU PF elitshele amavendors ukuthi bengasuki esidaladeni khonokho besenzela ukuthi betshele uZulu amanga ukuthi iCitizens Coalition for Change yo ethume abe riot police labo makhokho ukuthi besusa abantu esidaladeni into emqoka ukuthi uMinister Sthembiso Nyoni nguye owafaka leso sinqumo watshela iCity Council omakhokhoba ukuthi besuse abantu esidaladeni so amanga lawo esiwabonayo vele ngokuzama ukungcolisa ibandla lethu eleCitizens Coalition for Change njalo ngakhangela iCity Council yakobulawayo ilama councillor angu 8 kuphela awe Citizens Coalition for Change idolobho lakobulawayo lilama councillor angu 29 so zinanzela ukuthi ama councillor ayi 8 ngeke akwanise ukuthi abeke isinqumo sokuthi abantu bekhitshwe esidaladeni lokho kuzo emsakazweni ukhunywa yeZANU PF ngamanga vele sokuyinjwayela iZANU PF iqamba amanga kakhulu ifuna ukuthi ithandwe ngamanga into esiyenzakele uMinister Sthembiso Nyoni into ayibekileyo yenza ukuthi namuhla omunye umuntu adutshulwe aluba uSthembiso Nyoni kakhulumanga ukuthi abantu besuse esidaladeni aluba namhlanje asila muntu odutshulwe amapolisi unalawa awe City Council.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma othi ngamanga ukuthi abantu laba ngamalunga ebandla leZANU PF
iZANU PF njengeparty asibhadalisa abantu ukuthi bathengisele esitaladini lo ngumsebenzi weCity Council umuntu nxa efuna ukuthengisela esitaladini angithi iCity Council iyanika lokho kodwa ngamabase okuthengisela khona abantu babhadale ecouncilini ngale bengabe bekhona abantu abayenza uhuquluza besenza icorruption bebhadalisa abantu bebatshela ngokuthi iZANU PF mhlawumbe iyo ezabavikela asisebenzi njalo thina sisebenza silandela umthetho dathi nxa sinje sina ukuthi sicelele abantu bethu ecouncilini indawo zokuthengisela noma nje sivame ukubana si-encourage ukubana omnye nomunye azihambele ayodingela indawo yakhe yokuthengisela andubana akwanise ukuthengisa khonapho so loko ukuthi kona abantu babhadala kuZANU PF imali zokuthi bathengisele estradini akungeke kwaba liqiniso ngoba akula bhuku kumbe i-receipt evela eZANU PF ithengisela abantu ibhadalisa abantu bana bethengisele ezitredini well okwamakhadi njengamabadlonge nje siyaphuma lathi siya kuma-outreach sidinga lapho kulabantu khona kwesinye isikhathi kulula ubana ulanda abantu laba abasebenzela khona kwenza into ungawaphazamisi ekusebenzeni ekuphandeleni imoli zabo ufike kwabantu bakhombisa abafuna ukujoyina umhlangano bethenga amakhadi babevunyelwe ukuthi bekwenze khonokwana sibabisele eduze njengakhona okwenziwa yizeki kumbe abakomsitheli ukuthi kwesinye isikhathi bayacela ubana baphume ema-ofisini abo balanda abantu ukuthi kwenza ukuthi kube lula ulanda abantu ezindaweni zabo bebathathisa ama-birth certificate bebarejistisa ukuvota lento ezinjalo so lathi sivunyelwe ubana sikwenze khonokwana ukulanda abantu laba abasebenzela khona kumbe abahlala khona sibathathisele amakhadi kwenza ukuthi kube lula kibo kulokuthi bebehamba imanga emide besiya ema-ofisini ethu kodwa njengoba ngitshilo ekuthengiseni iZANU PF kayithathi imali ebantwini abathengisayo abantu babhadala ekhansilini yiyo kuphela elemvumo yokuthatha imali yabantu abadinga izindawo zokuthengisa
Aloge ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inhlanganiso yezisebenzi ZCTU isisole ukudutshulwa kwabantu abaphila ngokuzithengisela esitaladeni ngamapholisa kamanisipala kanye lakahulumende ebaxotsha lapho abathengisela khona. Okuningi asikuzweni kungxoxo enzwe nguNtungamile Nkomo Studio 7 lomnumzana Ambrose Sibindi.
Ama-industry avala abantu abo basebegcwala ezitaradeni. Elesikukhangele kakhulu ukuthi abantu bona bana azokufanele kube le ndlela yokuthi bakhutshwe bayefakwa kwenye indawo. Okuba nzima ukuthi ungabonga ukubakhupha kuphela ubaxotsha ukuze ukuthi bazabuya manje ngoba sinazele bona bana abantu kuyindlela abaphila ngayo lokuthi babhadale amarenti, babhadale ama-school fees, babhadale ezinye imali yana bayithola khonaphana. So ke siyasiyakuphatha ukuthi hayi abantu akube nesilele khulumzane lokuthi ayidalo. Kubona indaba le iresolva njani abantu abanabakhonde kweyindawo ngoba nokusikuluzana kuba le ngozi yokuthi property iyalimala, abantu bayalimala, i-road yalahleka, kube futhi abanye abantu abavela abasengozini. So kuyikho ke njengezimpawu zikhonze ukuthi hayi iyasikhayela ukuthi kube lokuzibhaqunekalo kubana kodwa kuthi abantu akube le ndlela yokukhulumisana.
Ubona alubana bethe bakhitshwa khonapho abathengisela khona besiyahlaliswa kwezinye indawo kungaba ngaphi lapho Sibindi? Ngoba egodini siyabona lalamhla lokho kungakapheli.
Ye, uhlupho esilavele lokuthi kathesi abantu abana bakhutshwa ngale kodwa sinandela futhi nangale ukuthi laba abantu ababethengisela khona egodini akukapheli. Okunye okwenza abantu bazathi bavusa inkomo ukuthi kanti manje kwenzakalani. Aluba i-council iyaqala ime ithethe indaba egodini ngale ingazichethe egodini abantu bafake khona phana. Sesokubona kanti abantu bengahluka ngoba indawo zokuthi abantu bangane bahambe ziningi zibona. Ngoba uhlupho esilavele ukuthi abantu bafanele ukuthi kukhulutshwane labo bafunde ukuthi imali ayikho kuphela edorobheni lapha esithi nayo i-central business district wananzela sama-complex abantu bangangezwa khona ngale lezi yindawo ezinzi abantu abangayakhona kodwa wakhathi ezikuthi engxenye aluba indawo yegodiliyeni yaphela abantu bafake khona abantu abafakwayo sesolaba nazeli bangafakwanga manje ukuthi badudule ngale egodini futhi beyangangeni sibona ngathi kokwenza ubona ngathi abantu baxokozela bengabe ukusuka ngoba bona ngathi ibona ngathi beqotha bezakuyahambe nokhansili eleyi indawo abayezele bethiyo abangahlali kiyo.
Uhulumende yena esingathi i-central government kule ndlela engangenela ngayo yini lapha baba Sibindi ibe ngumlamlankunzi kumbe layo iyaphatheka kulolu daba?
I-central government phela singakhotshi ukuthi lo nto besikhuluma ngalo abantu besiyagcwala ezitaladeni bedinga imali. Imbangela enkulu nguhulumende mani siyananzela ukuthi ngeke kulawo sihlazi ukuba nathi yindawo eqakathekileyo kwakuthiwa i-industrial hub ngezi ndlela abantu abaningi lapha eZimbabwe nxa ukhuluma nge-industry bukhuluma ngobulawayo. So abantu banabane sibabona begele ezitaladeni abantu abasebenza kumakhampani akobulawayo. Makhala amakhampani amaningi ayeqatha abantu ama-4,000 ama-3,000 kodwa lawo makhampani avala ngasesokungamatshethi. So sithi nuhulumende lawo lomlando ngoba okwenza amakhampani avalwe kuyindlela uhulumende awuyehluleka ukuba ngezomnotho obusha amakhampani acine evali kodwa ukuthi uhulumende yena lawo belomlando wokuthi engxenye azame ukuthi azomlamlankoni kodwa kuyaqiniswa ukuthi lapha yena umi ngakhe lamlandani inkunzi ukuthi yabelie ukuthi ama-industry avalwa abantu abanabafume babuyele ababesebenza khona nokungenza ukuthi ngaphandle kwakhona okwasibona uhulumende yenza ngoba ungakhayela laye zeindawo ezenza lezi yehluleka ukusebenza kuhle engawuthi laye ezomnotho ziyamehlula.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Lokhe sikudaba lunye izakhamizi zakobulawayo zithi kuyadanisa ukuthi ikhansili yaleli dolobho ayilamandla ukuxotsha kokuphela abathengisa impahla ezehlukeneyo phakathi kwedolobho bengelamvumo njengalokho kwenzakale izolo baze babuyele endaweni zabo zokuthengisela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesi phathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Komazana.
Mina njengezakhamizi elesikukhangeleyo yikuthi sifunda futhi sinanzelela ukuthi amakhansila leli dorobho abasela mandla abaselakho kokutho ngaleli dorobho njengabantu esabaphethayo ukuthi ngama-sitfakazi ethu. Yona nalinto kuyokwenzeka muva sithandekile kwabizwa umhlangano kwabizwa namapholisa la nenhlanganiso yabona babantu ngoba bathi bona ngabe-ruling party. Lowo mhlangano kawusaphumelelanga bafika bathi bona kabakhulumi nxa omkhulu wabo engekho kuthene neprovinsi lakanye kwaba yisizathu sokungayiphambili kwalowo mhlangano. Kwakhomba mhlophe ukuthi abalawo amandla bakhona abalamandla okutho nokwenzakala kuleyo lidolobho nanxa likhangele yibo.
Njengenhlanganiso lina kukhona eliyake likuxoxisane ngalolu daba?
Ikwabaze kakhulu, sixoxisane nakho kakhulu ukuthi khona sekuyaba yona limpilo. Kutho ukuthi ilizwe leliphela selibuswa kumbe seliyi-one party state. Now, ilo mhlangano sizawuhlala njenge-executive council yephepha sizaxoxisana ngakho kabani. Kakhulu ukuthi nxa kunje hayi ekhawunsili yakoBulawayo usengumeluling party.
Kahle kahle kuyini abantu abakusolayo ngalabo abathengisayo laphana?
Baphiwa izindawo abantu abathengisa edorobheni kuyo yonke imigwaqo. Labana bafika bezihlabise indawo lapho abazihlabise khona, akekho omunye ongaziyo wangakibo ongaba khonapho. Isiphenduke leso sithi kumbe lokho kudabanyana kuse kube yi-territory yabo. Uyabona ububi bakhona, bona babonakala sebekhona abadluli kukhawunsili ukuze belapho abathengisela khona. Yinto kuswolakala kakhulu boye thina njengezakhamizi asikhangeleli ukuthi kube nabantu okuthiwa bahlezi laphana nebaphile laphana ngokuthi ngabavela kuliphi hlangothi kumbe inhlanganiso.
Kuyini elibona ingani kungenziwa ukuthi udaba lolu luphethwe?
Ngibona ngani na isithi khansile nemezela umhlangano wamazendazi ngela ngelithile zibize zonke inhlanganiso lamazenda zonke abuye. Kube labanye abantu ababuyayo bethi kuwona lo mhlangano thina kasikhulumi izipho ngaphandle kubuye ubani wangakithi. Isithembiso izile layo walolonga kwasala nje abantu bezivuza ukuthi kambe lokhu akhuluma ngami ukuthi kakwenzakale uqinisile yini kuvuzivele engabhulanga kulabo abakhangele uBulawayo kulelo gaxa leleyo phati yabo. Yikho laye kwamehlula ngoba ngemva kwakhe isithembiso kathi kakukho basala kuthepha kumbe okathedayo. uBulawayo kwasiyomuntu okulisana kumbe owe-violence kuyabe sekumele ukuthi ihlale phansi labo labo abakhulu abakhiwo yilabo bantu ukuthi bona kabayenzi lito lwana engathoma. Yisethe sekukhangelele ukuthi imbize kumbe simnike njengoba sibonana laye ngayiphi indlela evumayo ukuthi sibonane laye.
Lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulamadoda amabili awe Harare, u-Elvis Borweri loTafadzwa Matoro ababotshwe ngemva kokutshaya umkhokheli wenhlanganiso yamapostori for ED umnumzana Lloyd Gwazira. Ababili laba babikwa bethese uGwazira icala lobuthakathi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi kamongameli welizwe u-Auxilium Mnangagwa usenikeze izibhedlela zakoBulawayo leHarare impuphu lerayisi yokuphekela izigulane. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, Studio 7 njani? Hayi, okhulumayo ngusiba likhulu umfokanyoni. Ngiyazizwa izikhulumi lapha ziphatheke kabi ngento engikhulumileyo ukuthi mina ngithi MDC ayisenzeli lutho. Yebo, nami ngiyezwa lithi lina imali yonke isuye Harare. So madoda, kusho ukuthi labo belichaza ukuthi i-CCC idla imali yabantu ngoba uma bengaholiswa ileyo mali. So imoto lezi ezinkulu lizithenga ngani? Imizi le mkhulu liyakha ngani? Konke lokho esibona ninakho lilezitolo liyakha ngani?
kushuthi ngoba alikholisa imali ukuthatha apho kwenza lokho elikwenza lingama MP SCCC yabo council yabalokho alingazodlala ngabantu lina kushuthi liza number 2 ukushiya abantu bayaphuma kuzani beza kini ngabe bezo bengathi bayaphikisa kodwa yosenza lokho ha sesikubonile konke lokho into esingayicho thina sithi ay iMRP abantu esibaziyo siwobafaka abazokulwa ngale abayeleli abayeli kuyakudlimani bayeli kuyakulwa ekufukhululwa abantu abancindezelweyo nina lonke likhuluma kweni lo hiliya ikhuphizana yakhibiza kanjani ingumfo wenu angeke likhiphe ngokudlala yonke imali mali ingaholiswa liyithathaphi imali okwenza konke lokhu sikubona
ye ninjani hhayi ngiyayizwa le ndaba kamnangagwe esuka le eHarare esiya-adresa abantu belifane kini ethi ucelebrate uRobert Mugabe useripletwani lwana umuntu lwana ngoba nguye wabulala abantu abantu nabo bayaya khona uyazi abantu sometimes hhayi angazi noma mhlawumbe baya ngoba besazi ukuthi uma sebengena kubalot bazokwenza ezibukwayo bengamvoteli umnangagwe ngoba vela akumelanga bemvotele yezwa nalentsha lesibrenoshe izano bancoma umnangagwe hhayi uyazi kodwa abantu bakithi bazofa bengabayanga hayi ma ukuhamba ngale ndlela abantu kumele bebone ukuthi yini eyenza kube nezidakamizwa wayi kusiba nezidakanele angithi abantu abanamsebenzi le ntsha ekhulaka ayinamsebenzi ayina fork off iyahlupheka umuntu abe-stressed abe ne-depression egcine ethi ngcono mbheme yayibona le nto leyo so ayisebenzi le nto yokuthi bona abantu bejabulele ukuthi umnangagwe uhambe elipani wa-adresa abantu umuntu wabulala abantu bakithi babulala abantu elipani abantu bagijima besiyagcwala mbe kulanda
salibonani salibonani studio service yaphila thini igama ngo-big boy dubisibungo uzalwa senkayi esigabeni sakwesikhobokhobo kotshisa hhayi bazali into ekhona lapha mina engingakhuluma ngayo engiyibona imbi kakhulu eyenzakalayo hhayi ikakhulu thina ngapha kwelakithi isayithi inkayi yonke akufile bazali asilamgwaqo izikolo kazikho zona ezazikhona ezikasmith zikhathana khathana abantwana vele bahamba vele akunzima kakhulu so lazo ezikhona vele zona ezo ziyadilika imigwaqo vele angikhulumi sokufile akula mabriji amabriji akhona yona lawa abenzayo ngezandla okugqitshelwa khona ngenhlabathi ngamafotsholo amabhasi ayehluleka ukuhamba loba ongaba le bhasi entsha oyifuna ukuthi angayifaka kulwana umgwaqo wasenkayi amboni ukuthi angakumela lokuyana ngoba vela kula mgwaqo laphana so mina angazi ukuthi kade kwenzakalani ngegovernment yethu ebusayo le ukuthi thina inkayi vele isifaka kumbe yona vele inkayi kayikho kumepu eZimbabwe I don't know ngoba nanku la emhlawukhana loba esenzana awusozuzwe ekhuluma ngenkayi awusozuthini umgabelayo waze wafe ngakhulumanga ngenkayi nangagwalayo ezazezivele engakhulumanga ngenkayi so angazi ukuthi umuntu ozakhuluma ngenkayi ngoba cela uhulumende ongaba lozwelo wokulungisa inkayi ibe yidistrict layo ephakathi kweZimbabwe
Hey sanibonani sanibonani Studio 7 nonke sanibolisa basakazi bethu abahle ngithi hayi siyabonga kakhulu kubafundisi laba abasazi ukuthi uNkulunkulu khona ngempela kubafundisi abangalandeli ipolitiki abafundisi abathandaza uNkulunkulu ophilayo abayaziyo ukuthi ibandla liholwa kanjani umuntu obizwa ngomfundisi ngempela hayi laba abafundisi abafana nalo babo sibiza ukuthi unyoni nalowo sibiza ukuthi yena ubani bani sibanda ucubungula zombusazo hayi lakwazi ukubona abafundisi mina ngibona ukuthi amabandla abo yangamabandla ngempela noma kusontwane lapho ngoba uyabona nje ukudlala ipolitiki kuphela lapho abantu labo ngabe ZANU-PF izikhulumeli zeZANU-PF bonke bobabili amakhampeni nje ezANU-PF nasebabandleni abo ngicawa ukuthi kuyakhampeni okuhlezi nje kufundiswa ngepolitiki hayi ukuthi mhlawumbe kushunyayela iBhayibheli bese ngidlulisa lapho ukuthi nango ubaba omdala lapho umongameli wabochuma nabogawule uthi yena abantu mabebuye ezomnotho ziyathuthuka zithuthuka kanjani selungisileni lapha iboda yakhe laba bantu abahlukumeza abafowethu laphana futhi ngicabanga ukuthi abantu bakubo khona ngalo bathethe bonke abagcwalisa laphana bahlukumeza abafowethu abafowethu bathwele nzima laphana i-corruption iningi bese ngibuye emgwaqweni imigwaqo yonke ifile akukho nomgwaqo okuthiwa ungcono yonke imigwaqo nje ifile yonke into elapha yiloku yashiwe ilungiswe ngu-Smith namanje bona balokhu bephethe ilizwe bayehluleka ukulungisa noma yini emashopu ngo-December omunye nomunye abona-price control omunye nomunye umuntu uzifakele yakhe iprize ayifunayo hhayi ngiyabonga ayingabe mude kakhulu kunengikhona engingakusho kodwa ngiyabonga
labo-ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0800-465-0318. Ukweze Melika. Kambe ukukhekelezwa kwelizwe leZimbabwe ngumongameli wele Melika unkosikazi Jill Biden obe komakhelwane eNamibia kungakusitshoni. Unkosikazi Biden ufike kwele Namibia njalo ukhangelelwe ukuya kwele Kenya. Sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala nje sizonanzelela ukuthi amazwe engantshonalanga once kwaba nento elobusanction phakathi ukukhitshwa inyumbazana kwelizwe abazabe besasondela kulelozwe kuze lezo zinto zaba bayifunayo ukuthi zenzeke zenziwe. Njengobani sibona omnangagwa nethimba lakhe ubukhulu balo elezano PF bengabantu abangaphansi konsinyo oluthile yi-America namazwe ase-Europe. Ngaleso sizathu asisoze sibabone vele belivakashela ilizwe laseZimbabwe ngoba babe bexwaya ukuthi kuzabonakala ungathi sebesakha ubudlelwano nalo. Njalo futhi kumele sinanzelele ukuthi isikhalo siyezwakala emhlabeni esokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Njengobani manje kulungiselela ukuya kuma elections eZimbabwe. Siyabona ukuthi amazwe omhlaba ayabona ukuthi kukhona okungekho okungalunganga okuqhubekayo kuleliyane lizwe. Sinanzelele nje futhi ukuthi wonke lamazwe afake abaholi abakhohlakali baseZimbabwe kunsinyo lolabalwenzileyo abalivakasheleliyane lizwe noma besiza eAfrika bazakhekheleza baye komakhelwane bashiye kunjalo.
Ngokubona kwakho ubona ungani imizamo kamongameli Mnangagwa yokuzama ukuthi akhumisane umlotha lamazwe angentshonalanga?
Kukhanya kuchazaka ukuthi ubudlelwano abulunganga, ubudlelwano abuzukulunga futhi uma ngabe kuyukuthi izano isaqhubeka ngendlela esabukeka ngayo emazweni omhlaba, ukungahloniphi amalungelo esintu, i-corruption, zonke lezo zinto ziza kwenza ukuthi izwe laseZimbabwe lizohlala lilokho kuyilizwe elixwayo ngaso sonke isikhathi. Ende lokho kuphinde kusichazele ukuthi nangokomnotho alisoze lizuze ngoba izikhulu abantu abanemali abakulawo mazwe. Siyazi ke futhi nje njenge-America yizwe elingekubavumela abantu balo ukuthi bezofaka imali ezweni elifana neleseZimbabwe nxa ngabe kukuthi izinto zisaqhubeka ngendlela eziqhubeka ngayo. Kube sokusichazela ke futhi ukuthi umnotho weZimbabwe uzaqhubeka uhlukumezeka ngoba phela awuzukuhlomula ukuthi ukhule, ukuthi uvuseleleke, ukuthi kuze abantu abanezimali bezotshala izimali zabo, ukuthi kwakheke amathuba emsebenzi. Konke lokho siyabona ukuthi kuzaqhubeka kungenzeka ezweni laseZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubeqoqa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi iso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe asephoselana amazwi aqatha phezu kokududulwa kwabathengisa esitalateni kobulawayo. kodwa ibandla lezano PF lithi akusilo qiniso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lempela sonto elithukela, sidibaneni njalo ngomvulo. Igama nguChris Gande.